Bazo ndile abaxoxwa kudalela eParliamente abathi ibandla lezano PF liphetha ukungezwani kumabandla aphikisayo akuqila ele MDCT People's Democratic Party lamanye. Umnumzana kuqekaphulu osanda kususwa kudalela eParliamente libandla elikhokhelwa nguNkosikazi Lucia Mativenga uthi kaziwa umnumzana Benjamin Luganda wacela usomlomo wedaleleli ukuba abike ukuthi ele PDP selifuna kususwe yena labanye bakhe. Uphulu uthi ibandla lezano PF yilo eliphehla konke lokhu.
Ibo labo Mativenga la yena lo umabhala incwadi was a candidate eMashiko under the National People's Rainbow Coalition. Kodwa namhla uyavuka abhale incwadi athi yena uzerikhola abantu be-PDP ungu-Secretary General we-Party kaBiti. U-speaker laye athatha incwadi leyana ayibale arikhole you know ama-members of parliament. And uspeaker wayetsheliwe ngoba i-attempt leyo ingaso attempt yakhe yokuqala. Weseke wakwenza wazama ukurikhola amakhansela. Uspeaker wabhalela incwadi watshelwa ukuthi u-SG wethu ngubani. Lo muntu osirikholayo is not our member, uspeaker yakwazi.
I-ZANU PF ilawo amandla ngoba iphethe lezami isitulo esokudecide ukuthi into leyo zingayisebenzisa. Ilamandla abanamandla abangawasebenzisa lokuwa abuse. And in this case, the man is not abusive.
Kodwa umnumzana Ngqobezitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-PDP uthi kumele uphulu umnumzana Tendai Biti labanye abasanda kususwa edale le-Parliamente bavume ukuthi bephula isisekelo sombuso webandla leli.
Ilungela ukuthi bakhulume njalo kodwa noma i-court yokwayo yenza i-ruling naleyo ukuthi bona akabasilo akasiwo malunga e-PDP ngoba i-constitution yethu ikhuluma sokala ukuthi umuntu angasupporta elinye ibandla kaseyilo lunga le-PDP loko kukhona i-constitution yethu laba bayakwazi ngoba sabhalasi sonke.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezano PF uthi kabanasandla kulokhu okwenzakala kumabandla aphikisayo.
Kanti kulani kanti ithilina kanti sivumelani kanti kuripotwa nxa into zenu ziqondile indaba leyahambi ngibuyela ekhoti le buyelani ekhoti le ngisaze ekhoti khona ngale ukuthi athi naso siriphelwe kubi njalo sibona ngathi ZANU PF yiyo enjani eyenza ukuthi sizwe and nethemba ukuthi ujudge will throw that case away mbuza lihleka ubuwula ukuthi kanti nxa usilwa lomfazi wakho endlini yakho yokuthi indoda ngomunye umama ngumkhosi futhi lilo akulani lathi it's because lonke livele we creation of falsehood we are the creation of people who have no agenda the creation yamakhiwa ZANU PF we have no legal right or legal sense yokuthi singakhoza ukuthi abanye bathi bekholani what for akulani lapho selesingekho lapho abahlala khona ama-meetings abo and njalo we are not there ukuthi ukufundisa amanye amaphathi ukuthi berane njani amaphathana we are very comfortable thina so far nxa ngaphambanisi sibe one muntu esamrikholayo ngezindlela laye azibonayo ethekiswa yiphathi otherwise we still command i-2/3 majority in parliament hathi abakebethiye.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akunancedo ukuyaphanyeka lokhu emthethwandaba.
Ubukhokheli bukancede nijamisa bayabe saba kumangalisa bafuna kube yi-1 part7 umashabo uthi sihambe ekhodi kambe sihamba silande esilwane sisikhangele ikhodi yezimbabwe isetadezwela yikho phela yiyo yanika iZANU PF umbuso yathi ngakwawuwinile kodwa izeki i-announce ama-results amathathu ajenele kuye ekhodi vele yiwuphethe isikhathi iZANU PF ithethe ikhodi ithethe i-army ithethe bonke ama-security forces.
Ele minika lalo lithi ukuxotshwa kwamalunga edale le-Parliamente kwenziwa libandla leZANU PF elingafuni abantu abaliphikisayo eZimbabwe.